okhulumileyo ngumuntu oyedwa njalo okhulumetheka kaboni le ncwadi leyo esiyibhalele iSadik. Incwadi ebhalwe kumbe singathi i-tradition ebhalwe iSadik ibhalelwe abakhokheli atshinje yena njengo-chief executive. Ngalokho thina sikhangelela ukuthi abantu abakhokheli beSadik bazokhangela udaba lolu ngendlela eqondileyo. Akusintando yomuntu oyedwa ukuthi size leZimbabwe kumbe abantu beZimbabwe bathole ukukhululeka kumbe babe lomongameli, kuyintando kaZulu weZimbabwe. Ngakho-ke nxa iSadik esithi yona kayivumelani lezifiso zikaZulu weZimbabwe, angazi futhi zabe sithi ithembe ukuthi izokwenza njani.
Kodwa ubeke sobala imicijo emqoka lapha, bebalisa ukuthi impumela yokhetho yahanjiswa emthethwandaba. Kwakhanya kuthiwa umongameli Mnangagwa nguye owanqobayo, kukanti nenhlanganiso yeJack layo yakuvuma lokho. Ngakho-ke bona yikho abakukhangelayo lokho ukuthi lizwe lilandela umthetho lo, isisekelo sombuso lesi.
Isisekelo sombuso kasilandelwanga ngoba ungakhangela le nambe zakhishwa ezaphuma lapho, zikhocekela okudingakalayo kusisekelo sombuso welizwe. Ikhoshika khona yasho njalo yathi hayi, thina kasifani sikwenza lethu ngoba iZack seyashiya kutshona. Ngakho asibona okutsha lapho kukhithiwe ngu-chief executive weSadik.
Lingabe likhangelele impendulo engcono yini kumanyano we-African Union?
Likhangelele ukuthi iSadik ndawonye le-African Union zingaqakathekisa kakhulu indlela ezombuso welizwe iminyo ngayo isisekelo sombuso welizwe. Atsho ukuthi iqakathekise iZack le-constitutional court ukwedlula isisekelo sombuso welizwe.
Kulolunye ugwalo olwakhwezwa ku-AU laphana kusaphikiswa impumela yokhetho, yona-ke impendulo lokho engabo?
Ilanga lokusiwa kwendawo leyo alikabekwa, njalo siyakwazisisa ngendlela eqondileyo ukuthi lokhu kuthatha isikhathi kakhulu ngendlela i-Human Rights Commission ye-African Union esebenza ngayo, nokuthi ama-judge akhona asuke emazweni amaningi.